sebelo bese ganga kakhulukazi ebese thenga amascones athengisela abantwana amascones ala ma trucks abantwana bazone setakiwe nje ubese funa ukuhlanyela ebantwaneni babe architect la nxa bengaphathekanga bezazi so kwenzakale sithe sesihlendeke lamba sasuka sasengosa amalunga ewoza kadivele enkulumane phumula kubo mpophoma la kubonjiwe la umagwegwe lemzilikazi ukuthi hayi kuyani sizoncedisa omama laba izakhamizi zentumbane sasesihamba ke siya about 300 woza womani sithe ewumatheni siqalisa sesihlanganele izakhamizi zesiya about 800 akube kuhle sibili kakhulu ngoba amapholisa azamile lapha athe siqasele konto ashike athe simbophi lesesilaye ngale sathi hayi seliphuzile thina injongo siyamatsha and kule petition esisayinisayo so besimatsha sibe petition i-petition lethi kumahadebe labanye bakhe kabasuswe esigabeni ngasabafuna esigabeni nxa bengayangejele kabasuswe esigabeni ngoba ufakazi bukhona izakhamizi labo ufakazi labantwana bayatsho ukuthi ngumahadebe owathengisela lezi zidakamizwa
kahle kahle yiziphi izidakamizwa azithengisayo
izidakamizwa zakhe ziyahlangana kulale abathi yibronco kube sokubuya abathi ingoma ingoma kube sokuyidayipapa uyazihlanganisa nje lembanje konke nje kuyahlanganisa kuyakuphambanisa abantu abethu but ayisebenzisayo kakhulu ngoba ishop sihambe safika kwezitolo khonapho abantu abadibe sikhona kulezi tolo zenezo ezithengisa khona obronco nalabo sawathola sibili ubufakazi bokuthi amabhodlela nalawo ebronco izidakamizo zakhona zikhona phansi bezilahliwe khona lapho khanya umahadebe leyo vele ngumuntu oprotected kakhulu ngomthetho ngabomthetho ngokomthethweni kulobu kiwe obuthize abantu abasebenzisa amandla ngokungasikemthethweni ngoba ukhanya uyazakala sibili even abantwana nxa sekuyihayi lanxa sekungakusekho hayi bakuthi esikhathini asiphikwe ngumahadebe
uthi wena ubesepheka amasikonzi alezidakamizwa lezi awathengisele abantwana ubefaka siphi isidakamizwa kumasikonzi khonapho
lokho ngeke ngitsho sibili ukuthi befaka siphi sangkhona kodwa abantwana abathoyo bathi bathenga amasikonzi kumahadebe ebathengisile uyathuma abantwana bayethengisa emagedini yezikolo